Bangaphakamisa sol kimibani xa ingozi ngozi nalo mntwana uyangifuna ufuna ufuna ukuzama izayizolo izolo mangangithanda uzoyisol sol mangangivulela uzongibona bona mntwana icreami ngiyakutshela wena ngale guji trip yababa nana bangaphakamisa sol sol kimibani xa ingozi ngozi nalo mntwana uyangifuna ufuna ufuna ukuzama izayizolo izolo mangangithanda uzoyisol sol mangangivulela uzongibona bona ni creaming yakutshela wena ngale kuchi trip yababa nana
awukhona umbuzo enyobuza kala nazingane zigcwele kala nangupori yabangena ngada nangusemuya amosha ngada nangumiyane yababona ngada kabza small uyakhuza ngada cela ubuza intombi ezila kuthi nasi impilo ela ngimota kudala ngiyithesti mina ungazongithesta ngakuthesta mina awuhlala umhluphu uyangithesta wena ngemali engako ngangithenga wena yakudala ngithezi mina ungazokutshela ngakubheja mina ngemali engako ungangimela mina ngemali engako ungangithenga wena
awuthembi inkosi number 10 bathi loju uphasa kamnandi engathi loju uthemba kamnandi abathi loju usiphisa kamnandi ebathi loju 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 hey ebathi loju 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 eyebo awuthembi inkosi number 10 bathi loju uphasa kamnandi engathi loju uthemba kamnandi abathi loju usiphisa kamnandi ebathi loju 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 hey ebathi loju 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 eyebo
labantwana nyabadlali
awusiboriwa nyabangena
aw-16v adokotela sikirize nasimbela athamaya imayambela
ashimiyo namba
afulafala athikithike athababoke achimikawo asebavimba
halakasha ayebo
awuthembi inkosi number 10 bathi loju uphasa kamnandi
engathi loju uthemba kamnandi abathi loju usiphisa kamnandi ebathi loju 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 hey ebathi loju 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 eyebo
awuthembi inkosi number 10 bathi loju uphasa kamnandi
engathi loju uthemba kamnandi abathi loju usiphisa kamnandi ebathi loju 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 hey ebathi loju 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 eyebo
awukhona umbuzo enyobuza kala nazingane zigcwele kala nangupori yabangena ngada nangusemuya amosha ngada nangumiyane yababona ngada kabza small uyakhuza ngada cela ukubuza intombi ezila kuthi nasi impilo ela
awuthembi inkosi number 10 bathi loju uphasa kamnandi
engathi loju uthemba kamnandi abathi loju usiphisa kamnandi ebathi loju 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 hey ebathi loju 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 eyebo
awuthembi inkosi number 10 bathi loju uphasa kamnandi
engathi loju uthemba kamnandi abathi loju usiphisa kamnandi ebathi loju 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 hey ebathi loju 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 eyebo
uthimbi yakudala ngiyithezi mina ungazokutshela ngakubheja mina ngemali engako ungangimela mina ngemali engako ungangithenga wena ungangithenga wena ngakubheja mina ngakubheja mina
Bafana betu bashayi dozi Eyelele bashayi dozi Eyelele bashayi dozi Eyelele bashayi dozi